Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alami ngibonge utano no kawande obesi paindaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-28 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa.
Zakhithwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa hloka kuzulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise.
Ukhetho lolugande belunzima bengaso khetho olulula ngenxa yokuthi iZANU-PF ibifake ama strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethatha umbuso angani abantu bathi bayabathanda sibone
egambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo.
Sokumeleke amaZimbabwe amahle, amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa lalokhu, cela uncedo ngalokhu esingathi thina iZimbabwean Spring.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ingcwethi kokwezethulwa kwembiko kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku umnumzana Freeman Chari owabuthelela ubufakazi bamaphepha athiwa ngama-V11 ethule impumela yokhetho eveza ukuba uChamisa ingaba wanqoba kukhetho. UChari wayesebenzisa i-app ethiwa Amandla athi ilobufakazi obungaphikisekiyo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Chamisa izolo utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi bazathi sebeveza impumela abalayo kunsukwana ezilandelayo ekhomba ukubana nguye owanqoba kukhetho. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Asivumelani ngendlela ukhetho luhambe ngalo kusukela lapho qala selekhona kuze kube esibangeni esifikiswa namhlanje. Lokhu mhlawumbe uyakwazi newebo ukuthi besikukhuluma kakhulu kwabantu bezindaba abanjengani ukuthi hayi ukhetho luhambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ama-ballot papers aphuze ukulethwa ephambaniseka amabizo, umfanekiso kamongameli uNelson Chamisa ungakhali, kwakulefazi sakamadesi incedisa abantu ukuvota emakhaya isenzani. Khathesi sezebafika esigabeni soku-introducer, soku-announce ama-results angamanga. So ikhona phe sikhona ngathi hayi ama-results adlangisiweyo ayisiwa iqiniso nawamanga, asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubungula ukuphuma ekhethweni lolu atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Chamisa yiye onqobileyo lelu khetho njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesibaba.
Manje impumela yona le litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Ayethula impumela le njengokhulu okwenza umongameli Nelson Chamisa namhle emini esilithi layo impumela le izakhithwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa hloka kuzulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba uPresident Nelson Chamisa.
Sizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama-V11 ubufakazi bakhona, kuliqiniso yini
lokho? Lokho akusipho qiniso lethi lama agents adlila 12,000 ade sabalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola lokukhangelisisa ukuthi asiqilibezelwa izami kulohlenhlanganiswa ngokomthetho wokuba yifazi ade hambi chaya abantu izarasa abantu yiyo ke le kwezinye indawo lapho esizothi bona bachaya ama-agents ethu babatshontshela amaphepha benzani kodwa ukuzubona ukuthi ubufakazi obukhona khuluma nsenze nje inhlanganiso yeveki ibhizi kufonela awethu ama-agents iwacela ukuthi aphenduke bezobhala ama-V11 bezama ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni befaka wabo amanga awukusekela ama-results amanga anamuswa yiveki.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. Esabelweni se-Matabeleland North, umgcinisihlalo waleli bandla umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele Studio 7 ukuthi balwise beze benelisa unqoba lanxa bekunzima.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU PF ibifake ama strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethatha umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone okwakuqala i-strategy abayisebenzisileyo ngeyokuletha ukudla lezinye izinto akade bezinika abantu ukuthi abantu bethiwe khona bethanda izano bephathelwa noma impuphu sibili impuphu sizibonile zingena ama-ward atshiyeneyo phakathi na kwe-Martin North abantu besiyaholiswa ikakhulu kuma-areas wona lawo angani bebewakhangelela ukuthi ngama-areas awe-opposition bewuhanjiswa okuningi kakhulu abantu besiyaholiswa osobhuku besetshenziswa ukuthi bebhale amabizo abantu babo bonke kwezinye indawo osobhuku bebethiwa wena sobhuku lomkakho labantu abakho lonke liyavotelwa ama-assisted voters azaba maningi okumangalisayo. So sihlangane lakho sahlangana lamatafula kade efakwa duze lama-polling station eyindawo yokuthi abantu bebanjwe ngamandla ukuthi behambe bevotela izano kumbe bephiwe umuntu wokuthi ehambe bavotela kwesinye isikhathi labo bantu bebeqale baphiwa something impuphu kumbe izigqoko lezi eziyabe zabuya amabheko ibhalwe amabhukwini ezanu nxa besiyavota ekuseni bedlule khonapho besethiwa wena hamba lozibani sibazwile abantu abaningi bekhala bekhonona ngokuthi bagcine bevota lapha kade bengafuni ukuvotela khona ngenxa yendlela kade bebanjwe ngayo kodwa hhayi siyabonga ukuthi sihlangane labo endimeni
kulezi izigaba ezithethwe libandla le-ZANU PF esigabeni se-Matabeleland North khona ngapho lingathi kuhambe njani akukhankaswanga kahle na kumbe vele indawo ezilesekelo lwe-ZANU PF
lapho esingakwanisanga khona ukuphumelela kuyafana le ndawo efana lenkayi North. Inkayi North ungayikhangela nje okusuke kwenzakala ukuthi kube lomthengisi ongani khona ngale ube ngumuntu abantu akade bemthanda but basibe msolela nje yona leyo nto yokuthi izolo lokho ubungasulutho usutholakala suthiwa khona singu-vice president webandla usutholakala ususuka ebandleni wawukilo wawuhamba lomakhuphe sungohamba lo Douglas Monzora awukhanyi but i-candidate yethu si-introduce a bit late but i-impact yayo izwakele ngesikhathi angene ngaso uJaka onguye ohambe waya kuba i-candidate laphana siphuzile sibili sihambile siyamncedisa lapha lalaphana kodwa asakwanisanga ukuthi siyefinyelela emntwini wonke so kayiwinanga i-ZANU PF ngenxa yokuthi khona i-popular kumbe usithembiso popular ngale ayisikho then ungakhangela emguza lakho imguza indlela esiyisebenze ngayo amavoti ethu aqansile ngendlela emangalisayo umama okhona ngalo kade esimele usebenzile sibili leqembu lakhe alalo kwamfana basebenze okumangalisayo kodwa nje ikhona lokho ukuthi okwakuqala siphuzile ukungena okwesipidi ngiyathemba ukuthi khona lokho ukuthi abantu belokhu belokwesaba ukuthi bayathathelwa amaplazi abantu bebefoselwa ukuthi bevotelwa kungayisikho khona lokho imguza la besingayithatha ebubi lakho kuyafana kuyazakala ukuthi ebubi sibele zehlakalo lapho kusibhujelwe khona ngabantu ababili akade befuza ukuthi babe ngama-candidate yethu but kungenani hayi usebenzile umabhena ukuthi kusobala ukuthi leyani indawo indawo sibile singayithatha njalo siyiwini then echolocho south I think is just panjani sembijana ngamawadi ama asuke ambalwa asuke emguza ngedelimitation afakwa ngale bese ngawasebenzanga ephansi kwecholocho south icholocho south ibisebenza ilamanye amawadi kade wakhakelele kanti amanye akhona amawadi kade bewasebenzile asuka aya echolocho north okuncede echolocho north kodwa kwaba le disadvantage echolocho south but ngokubona kwami phakathina kwesikhathi esifitshane kuyabe kungasela zana upf phakathina kwemathebeleni north
Hello ke ngumgcini isihlalo webandla lesi sisigabeni semathepheleland north umnumzana Prince Dube Kosibanda obexoxa le studio 7 ecingweni esebhinga Kunjalo nje inkokheli yamazwe eSadak ngaphandle kukamongameli wele Namibia umnumzana Hage Geingob ayikachayeli umongameli Mnangagwa ihlombe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho ele South Africa libikwa lisithi lizaqala lizwe imbiko yequla lalo ebelithunywe yilizwe le South Africa ukubana iyehlola ukhetho bese besizwa ukuthi lwaqutshwa njani lanxa oyekhokhela iqula lamazwe eSadak umnumzana Nevers Mumba wakwele Zambia wethula umbiko osola ukhetho lweZimbabwe athi alulandelanga iziqondiso zeSadak Umbuzo osukhona kwabaningi ngothi kambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangevike edluleyo ngoba umumo usukhanya ukuthi uzaqhubeka ufana uZulu edubeka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Mnumzana Gandhi abantu ababhekile njengoba sibhekile lokho kubonwa zinhlangothi lezi zama observers abaphenyi nabanye ababhekele lokhetho abathi alukhutshwanga ngendlela eyiyo yinto amaZimbabwe ayazikudala kusukela ngo-1980 kuzofika manje ukuthi ukhetho kuleli yalizwe laseZimbabwe aluzange lwaqhutshwa kahle aluzange lwaqhutshwa ngendlela ngakho beza ngemuva laba beSadik laba beAU lezi inhlangothi ezibhekile abathi ukhethwa luqutshwanga kuhle beza ngemuva izindlamuva lezi amaZimbabwe akwazi kudala ukuthi lo khetho lwaseZimbabwe luzange lwaqutshwa kuhle kusukele ekuqaleni kuze kuzofika njengamanje
manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa libandla eliphikisayo lele CCC ngemva kwempumela le abayisolayo
mase sibheka ukuthi kungenziwani mnumzana uGandhi umhlaba wonke ke sukwazi namhlanje njengokutsho kweSadik njengokutsho kweEU ukuthi ukhetho aluqutshwanga kanti sokumele ke amaZimbabwe amahle amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa silwa lalokho sicela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwe Spring yokuthi abantu beZimbabwe baphakame nje bekhokhelwa yilabo ababakhokhelayo bethi hayi kwanele asisakufuni ukuthi kuqhubeke kanje and it's not akunani neCCC iCCC nje ngelinye iqembu elilodwa eliphikisa iZimbabwe kodwa amaZimbabwe akhona civil society khona lamaqembu amanye akhona so kumele kube imbumba nje babumbane bonke bathi no asikuvumi lokho not under our watch akuphelele la ake sibeni nathi ilizwe elilomthetho elilenkululeko elilendlela okwenziwa ngayo izinto ziqonde yikho okufunekayo kumele iZimbabwe iphakame izilwele umhlaba uzoyichasa uzoyisekela iZimbabwe abantu beZimbabwe kumele baphakame balwe lokuhlukunyezwa lokho lokuhlambazwa lokho lokunyathelwa lokho okwenziwa yiZANU PF ekhokhelwa nguEmerson Mnangagwa njengamanje
lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi inhlanganiso zakwamanye amazwe ezibalisa iEuropean Union, African Union leCatar Center seziqhasane lenhlanganiso yeSADC ekusoleni ukhetho olwenziwe ngeviki edlulileyo eZimbabwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa athi alobufakazi bokuthi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela phezu kwempumela yokhetho. Ngalokho amapholisa athi azajezisa kalukhuni abazatshengisela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani lonke basakaza bahle, igama uWilati Moyo, ukansila weward 29 eSlovela. Hayi, ngiyayizwa indaba ekhulunywayo mayelana lama-candidates awe-CCC avunyelwe ngumthetho wandaba ophezulu ukuthi bangene emncintiswaneni kamhla ka 23. Ukhombise emhlophe belo ukuthi ihulumende ayisiyo econtrola ama-courts. Njengalokho kuhlala kuhlatshelwa ngabo bhururu bethu laba be-CCC ukuthi hey, court is captured. No, ihulumende iprove beyond any reasonable doubt ukuthi ayikepchanga court, ayikepchanga umthetho. Umthetho usebenza ukhululekile. Kuphela uhlupho lwabo majaha lawa kuba mnandi ijudgment ingahambisana lezifiso zabo, kodwa ingaphazamisana lezifiso zabo uthi ijudgment ichaye eceleni isupport omunye ademangele sebesithi captured. Kibo kuba mnandi nxa imbuzi ihlaba inja, kodwa inja ingaqalisa layo ukuthi sikhambe imbuzi umphimbo sebeqalisa ukukhala ukuthi inja yenu sibulala imbuzi yethu. Kanti uyabona yilo uhlupho lwamajaha lawo. Those same guys sibabonile besiyamangala laba emakhodi bemisa laba babathi khona ngama fake candidates awe-CCC, ama double candidates, besiyabamangalela ukuthi bakhitshwe kubhaloti. Kanti uyabona ukuthi bona bafuna ukuthi ingungu ihlale ikhala isithi kwangu kwangu kuphela, kwabanye kabafuni. So nxa bele democracy labo bekhala kangaka, why bengayekeli labo ama double candidates labo baye evotini? Ngoba bathi balabantu
balale besithi ngofela iqinisa lokhulumayo. Uyabona kwesinye isikhathi ubugwala buyinkinga ngoba busuka budlisa omunye umuntu kabuhlungu. Uzathi wena uzinika isibindi ekuqaleni uthi wena uzokwenza into enje enje ebuhlungu omunye umuntu ngoba ngaleso sikhathi unesibindi. Mase ubona ukuthi hhayi la amandla akho siyakuphelela, wena sowuzuma uqine endleleni yomunye umuntu, ume uvale ngoba usesaba izigazi zakho owazenzanga ekuqaleni. Manje phela lokho okwenzakala la ngeqinisa, without fear without favor. Lana kukhona ukuvalwayo la imikhuba eyenzakala kuqala. Manje sobona ukuthi ungadlula lana nginikeze omunye umuntu chance ngoba mina ngingavele ngonile ekuqaleni, lokho engakonayo vele kuzongidla. Manje sokuyisikhathi ukuthi manje kungithole. Kodwa ngithemba vele nezinyanya zeZimbabwe zizonde kakhulu, nezinyanya zeZimbabwe zikwate kakhulu.
Studio 7, mina kulensolo nombono engifuna ukuletha ebantwini sibili, ebantwini special abantu abavu telizana la kuyo umongameli uMnangagwa mayingafiki recording le iright ilungile, kodwa uyabe zwile okusalayo. uMnangagwa labantu bakhe uthatha iZimbabwe ayenze umuzi wakhe. Yiproblem ekhona okokuqala ukuthi bayangathi ngo-6 o'clock igedi libe selivaliwe kube njalo, namhlanje kuthethwe ngedelele kube njalo. Uthatha iZimbabwe ayenze okomuzi wakhe ngoba uyenzisa abantu uphuma engqondweni yakhe engayisiyo, njalo futhi engumbulali wabulala abantu ibakithi, njalo futhi uwina ngabantu besiNdebeleni angasihloniphi lokusihlonipha nabantu bakhe ababalandelayo. Mina ngeke ngithi umuntu wangenza ngaba yintandane namhlanje sezintandane, asibazi omama sibazi obaba ngenxa kaMnangagwa. Phinde futhi ngimvotele ukuthi abe ngupresident wami. Yena yedwa ma sikhuluma so uthi uyahleka kumbe uqakeza izandla kumbe uyehlisa izinyembezi ukuthi into engayizayo i-wrong. So abantu bonke abavusa ingqondo, uMnangagwa kulalo thazalo yenza thothali vele eZimbabwe. Khohlwanini mingaki iminyaka izaliphi efibusi letheni? One, besihleka urinovate
kwako yachiya uSmith kuyirinoveta 2 bese urinoveta amabhilidi awachiywa uSmith ukuthi bapende nje kuphela ayekhuluma nge-development
njani njani ku-Studio 7 hayi inhliziyo sesibuhlungu madoda hayi mina ngagqivutelwa ngubani phezu kodulo lokelo lode silukhangele bakwethu hayi hayi mina ngagwayi kudisemba engafika angcono siye emkhipha sibili ngoba ngoba amanyala lawa awenzayo hayi mbona ukuthi kungasiphilisa kuhle singamazimbabweni hayi lokhu vela kusayenzi sesiyehlulekile ngevota sihambe siye emkhipha thina ngezandla angeze sehlule umfana wamncane kakhulu sambeni asambeni
abantu abakhangela ukhetho ekhaya khona ngali obuzisini bhadi ayibe labantu abasuke edrobhi abe obuzisini bhadi not ukuthi kube ngabe zanupief kuphela bafika ngale berobhu abantu basemakhaya bebanika utshwala benatwa bedakwa belala khona ngali abantu khona ngale emakhaya akele kuqadezi khona lokho abantu bathanda ukunatha utshwala kakhulu bathanda izizo baphiwa into ezidakayo belale ithintshwa amabhoks kubuya amaphepha abantu bezanupief befike befakabo bekhiphela bana
ngibulise kustudio 7 balandeli nabasakazi bonke ngithi nje mayuyu kulokho okwenzakele lokho ukuthi kuyale lokho ekunikezwa abahuquluzi benotho elizwi bona bevele begangile nje bezigangela bezenzela ngokwabo mina ngazi ukuthi isho abantu bacabangani uma belokhu besavotela ibandla lezanupief ngalesi sikhathi njalo i-CCC mina ngihambisana nani ukuthi vele ningavumi opresira chigumba labana ikhona into abayenzile bebelokhu betiza laphana nje sibabhekile phela okwamanje sokukuhle ngoba sesibona straight akusafanda lokhana ababikwenza kudala lisibona i-ZBC yenu yamanga lina libuka i-news lina lisihlelele ukuthi kwamele sibone lokhu lalokhu okwamanje sibona khonokhu elikubona bebetitiza besesaba ukuthi bakhulume impumelo eyiyona sibhekile nje lingavumi bantu besisisi njalo lingangeni kuhlangane kumanyana wabo wePollard lowa masela ngoba mawuthi ubhekile laphana futhi ekusayineni kusayine bonaba bePollard kodwa abafuna kuye bethengelwe imoto ola momaduku ngamakhanda amakhulu
sithi phambili nge-CCC phambili well done well done well done commander in chief Chamisa siyabonga impela kakhulu kakhulu noma ke besitshontshela amakhetho ama-election ka-2023 come 2028 siyehla ngobuningi impela siyavota siyamkhipha come 2028 siyabonga impela kakhulu Chamisa siyabonga CCC isebenze kakhulu ikwazile ukuthi yengeze inani lama-members eParliament laphayana so imajority ezanu ayiphukile no more 2/3 majority into yonke siyohamba ngokuboniswana akusekho lokhana ukuthi sebezenzela umathanda nje siyabonga impela kakhulu
njani Studio 7 abalaleli hayi amazwe la ayithula bheka ama-results esho emashonaleni nama-results emathepheleleni awafani la amazwe la asozevele kubambana akufani kuyenza vele akufani ilizwe la kumele liqunywe simple la abantu bezenzela akuhlangani bheke njenge-South Africa into eyenzakale eLimpopo nokuvota okwenzakale eNatali nokwenzakale Free State bonke bavote into eyi-1 ukwenza into eyi-1 thina amashona vota ode ebhekele evotelwa kumunye lala amadebheni la abantu bavota bodwa bebhekele angeke uzokuhlangana kuzosolveka kanjani ilizwe lonke vele lihlangananga amashona wodwa amandebela wodwa so vele into engiyibonayo lapha vele kumele wonto ukuthi uqunywe kungcono baba bami lokuze baba bamkhulela lo mfana lowo ngendaba yakhona ukuthi vele amhlangani le nto le ilizwe la kumele liqunywe kuthi uze kulungile
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise umfanekiso wezibotshwa i-mugshot awuthathwa ngeviki edluleyo enkambeni yamapholisa ukudinga imali. UTrump wathathwa lumfanekiso ngolwesine olwedluleyo aze azinikele emapholiseni awesigaba seGeorgia ngemva kokwetheswa amacala ambala aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba seGeorgia. UTrump wetheswa amacala alijumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni lesi. ngokwesine ukuthi uTrump abotshwe phezu kwamacala amanye ahambelanayo ngaphandle kwamabili elokuthi wayegcina amaphepha ayimfihlo endlini yakhe okuyikwephula umthetho lokuthi wafumbathisa omunye untombazana ukuze angavezi ukuthi waya laye emacansini. Kubikwa uTrump esethole imali edlula izigidi eziyisikhombisa $7 million ngokusebenzisa umfanekiso lo. Ngomgqibelo nje kuphela uthole imali eyizigidi ezine $4 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo, khona kunjalo, kulama-polls laphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebekhona amanye lawa athi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisangifuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So ngombono wami ngibona ngani hhayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo outside of i-Republican Party bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, ningasahlonitshwa ngubani lobani. Ngokubona kwami hhayi, angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angaso ma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okulengqondo bangavuma ukuthi uTrump aphendu. I think amapholo aza kutsha kutshoyo, kodwa xa soke isikhathi bami bevota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlaba lifunayo ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami hhayi, amapholi engatsho akutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bamuyachiya. Kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho ungcono kulo Trump esabalayo iminyaka yadlulayo engu-5. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesabelweni se-New York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.